kati sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela ku Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga le World Press Freedom Day namuhla.
I want to say to injazi ukuthi benzimali online ama artists ama comedian abanye sebeqadisa ama online business imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa internet uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abagcozelayo kulalabo abafika bethethisa abanye hayi siyindlela esongihamalayo
abathinteka kusehlakalo segugurawundi belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxiswane njengalolu daba engaxolisanga njalo abantu bachaziselwa ukuthi babehlaselelwani.
Ngifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumeni le-compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu zimpahla zethu senzela ukuthi sibhodle emimoyeni laba abaselwayo babonakale baselwa ngozibanibani.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Lapho ongabukela lolu hlelo usiphe lembono yakho esizayibala khona pha emoyeni. EZimbabwe limanyana lamanye amazwe namuhla kunanza ilanga leWorld Press Freedom Day. Njalo umkhosi omkhulu use Addis Ababa e-Ethiopia. Ilanga leli linanzwa iminyaka yonke njalo lasungulwa umanyano we-United Nations General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembiko eyethulwa enkundleni zokuxoxisana e-social media umnumzana Shawn Mucheza.
Yeah, i-social media masikhangele sibili isike yanika abantu ithuba lokuthi baxhumane angithi baxoxe ngendaba zelizwe labo bathole ukuthi yiziphi izinto ezigqathileyo emphakathini. Kodwa into ehluphayo ungakhangela khathesi nje kusukela last week even namhla mbana kumbe namhla ngibizolo i-econet ikhweza ama-prices awedatha same as amanye ama careers ukuthi umuntu yebo uvunyelwe ukuya online kodwa mawuvunyelwe kodwa ungenelisi akutsho lutho. So masukukhangele sibili singathi kuyabongeka ukuthi abantu balala ithuba lokuthi bahambe ku-Facebook ku-Twitter ku-Instagram baxoxe ngendaba zelizwe laba kithi kodwa mabengela ithuba langikhona kungenxa yokuswela imali hayi kule nkinga khonapo.
Bakhona abantu abangena ebulenjini lapha bahlambaza abanye ngabathatha imfanekiso yomunye umuntu engazi kumbe enqunu lokunye okunjalo osekungani kubhahile lezi nsuku. Singathini nxa sikhangele ukubana ukwethulwa kwembiko kukhanya lapha sekuphambanisa ilungelo loluntu?
Kungaba nomehluko nje omncane phakathi kwalokho abantu abakwenzayo ebulenjini lalokho abakwenzayo emphakathini nje angithi. Ngoba even singathi ekhaya singathi kule bandla sibiza abantu babe khona akuselakali ababili abathathu abazakuba ngomsindo babaxokozelayo kube nenkinga nje. So ukuthi sithi akusela mcimbi akusela nto eyenziwayo akusela mhlangano eyenziwayo ngenxa yokuthi laba abayi-2 abayi-3 ababuya bedakiwe kumbe benzeni sebefika sebephambanisa. I see indlela esingathi sifuna ukuhamba ngayo. Owesibili ungakhangela indlela abantu abasebenzisa ngayo i-internet obathola ebulenjini kulabantu asebethola indlela zokwenza imali ilizwe alinamsebenzi abantu sebethola indlela zokuthi benza imali online ama-artists ama-comedian abanye sebeqadisa ama-online business imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa i-internet. uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abachozelayo, kulalabo abafika bethethisa abanye. Hayi, ayisiyo indlela esingahamba ngayo.
Kodwa zona zikhona yini indlela ezokwenqabela ukungasetshenziswa kuhle kwe-inthanethi? Siyabona ukuthi kuke kwaba lokucitshwa kwe-inthanethi eZimbabwe, kodwa zikhona yini ezinye indlela ezingasetshenziswa ezingasozokucitsha i-inthanethi?
Zikhona sibili indlela ezingasetshenziswa, kodwa sokusiya ngokuthi mbani osebenzisayo. Singakhangela ilizwe laseChina. Uhulumende weChina wenelisa ukuthi avalele i-inthanethi eChina ngaphakathi. Akula Facebook, akula nto engenayo, akula nto ephumayo, right? Kodwa ukuthi sokufitha ukuthi abantu beChina asazi ukuthi bona balalo ithuba lokuthi baxhumane kuhle ebulenjini, asazi khonoko angithi. Kumbe singathi kubancedile kumbe akubancedanga. Kodwa singakhangela kwelethu eZimbabwe, uhulumende wethu andikhole ukuthi ulayo indlela yokuthi avalele i-inthanethi eZimbabwe. Njengenza njalo thina sibalutshwana, asilingani leChina. Singavalelwa phakathi kuthiwa sixoxa selini lodwa amaZimbabweni, so kuthiwa selithengiselana yini lodwa amaZimbabweni, awulalo thola ungenayo angithi. So uhulumende wethu ngeke wawenza lokho. Into eqakathekileyo yokuthi abantu bafundise ukuthi kusetshenziswa njani i-technology le entsha, indlela lezi zokuthumela ama-messages zisetshenziswa njani, uthola njani ukuthi into le liqiniso le ngamakha. Wenelisa yini usebenzisa i-Google ukuthi ubone ukuthi udaba lolu endilubalayo lolu ukuthi kuthiwa kulama-satanist abulala abantu ngapha endaweni enje liqiniso yini? Ngingakadobha amatshe ngihambe ngiyetshaya abantu ukuthi bangama-satanist. We need to learn media literacy. So uhulumende nabantu nje abasebenza lohulumende kumele bancedisane uthole ukuthi abantu babade ukuthiwa i-media literacy eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Sean Macheza, ingcwethi ecubungula izembiko ethulwa enkundleni zokuxoxisana i-social media. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseNetherlands.
Ngolwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho we Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi insuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku-WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Abathinteka kusehlakalo se-Gugurawund belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe ngalolu daba engaxolisanga njalo abantu bachasiselwa ukuthi babehlaselelwani. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation ibhodabhoda elizweni ikhulumisa abantu ngalolu daba njalo ithi kuzangcwatshwa kutsha amathambo alabo ababulawa ngaleso isikhathi abangabekwanga kuhle. Omunye wabalembonole ngumnumzana Isau Ziyagezana Sibanda othi wasila kulesi isehlakalo elubhane.
Wafika amasosha wona lawo ayihambe edinga abantu nile emzini wami esiziphile. Bafika khonapho basihanqa kanye lenkosikazi yami, bathi bona bangaphi, nangaphendula ngathi obani. Wathi bengisukele bangishaya ngeketane yomdududu yayibotshele eplankini, bangishaya ekhanda la. Ngathi kwahle kwaba mnyama ngawela phansi ngaphapha mathe ngiyavuka leza vele ngasezwa sokutshisa yonke indawo kathi bengiqalekile. Bamshaya-ke lo nkosikazi bamdabula bamdabula khonapho, basuka bahamba. Salandelwa ngumbhobho wasuka wakhala ngaso naleso sikhathi. Ukhomanda wakhona wasithi he wathi bethi vuthu. Babebaningi kakhulu, babe sebetshaye uNkomazana, isisebenzi sika Wilson lo oy presiding officer esizikhilela kathi bamchaya ke bamchiya bathufile wasala waphaphama mhlawu lamdabula siphanga lachaya ingalo yadabula isiphanga wasala khona ngazama ukuthi ekuseni kwakhona ngoba kwakuyikhefu ngazama ukuthi ngiyekhangela lapha ade lokhu zakhona ngamfica ubaba lwana ehodoza esengumuntu ophelayo isigqokanyana sakhe sigqokile sokugcela igazi sokungathi isikhumba ngazama ukuthi simthwale ngenqola simse esendluku sesithi siyasuka awukhala umpopo phambili saphenduka sabuyela sathatha enye indlela sakhwela e-Forest Hill lapho sagada khona ibhasi sithatha simsa e-St Luke sifika e-St Luke laphana kwasefika i-roadblock yahle yathi phansi sesehlisa umuntu lwana evele sehlile ukuhamba bathi ya li-distant leli ungaphi umbhobho wakhe shaye ku-crossfire ngathi hhatshi asi-distant umuntu sakhamizi sethu la wathatha isigodo wathi uyangishaya ekhanda ngathi ngazike ekhanda wachaya ehlombe hlahla isigodo lesana sathi dliwe umuhlwa sahlathi phihli ethareni kwathiwa sibuyele emuva bani ukuthi siye St Luke kuthiwa simbisele emuva umuntu lwane vele esephela
emzimbeni lapho elalimala khona kungaphi njalo kulikhathaza njani ukuthi lenze imisebenzi yena
bangijaba bangiphula isiphanga yikho angisaphakamisa ilutho ekhanda lapha elihlala lizima ikhanda linjeyana ukuhamba sekuhamba nginyonyoba ngoba wahle kwathi imithambo yonke lamajolo kuyehlala phaa angisaphili kuhle le nkantu sinye sehlule kuhamba akusavumi lokuthi ngifake isicathulo inyawo sezisala
kuyikuthi bengabuya belitshele ukuthi lizokhuluma phambi kwekhomishini leyi kuyini elingafisa ukuthi kwenziwe ngoba siyezwa uhulumende uthi bazabangcwabanye amathambo lawana benika abantu ama-birth certificate kukhona okunye libona ingani kungenziwa ngaphandle kwalokho futhi
hathi esikukhangeleyo yikuthi abantu badabukile sidabukile kakhulu emoyeni ukulahlekelwa izihlobo zethu mina ngangingutitshala ngoba bavele bethagete amatitsha labalimisi sasizingelwa sesishayiwe sinjalo sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende le compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu zimpahla zethu sibe sizuze okuthize senzele ukuthi sibhodle emimoyeni laba abaselwayo babonakale baselwa ngozibani bani ngozibani bani uxoliswe kube le compensation khonaphana abantu benqeba nga inhliziyo zabo zingathi loba abantu laba abafayo bengasabela ukuphinta babe khona kodwa isihloko lezi eziseleyo zizuze ukududuzwa ngalokhu bekhona ukuxolelana
Lo ngumnumzana isawuzi ageza nasibanda sixoxelaye ese St Luke's eLupane Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo eGNA Uhulumende weMelika usevule ngokusemthethweni isigodlo sakhe eHarare i-embassy esibikwa singesikhulu esedlula ezinye kuzwekazi le-Afrika. Njalo u-ambassador Brian Nichols uthi lokhu kutshengisa ukuzimisela kwelizwe lakhe ukusebenzelana lele Zimbabwe. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi abantu abalamvumo epheleleyo eyokuthi betshengisele ngoba uhulumende ulelungelo lokuthi engabavumeli nxa kungahambelani lemithetho yelizwe kumbe kuhlukuluza abanye. Umnumzana Mangwana ubebhala umbono wakhe ku-editorial yephephandaba le-The Herald. Umkhokheli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede usesole umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Boso uModern Ngwenya lonobhala jikelele u-Israel Moyo. Bona abamiswe umsebenzi wokwesikhatshana ngokungabuyiseli isiphathamandla saleli qembu umnumzana Nhlanhla Dube esikhundleni sakhe. Ikhontrakthi yakhe isifikile kumlindi yagcina. UGumede uthi laba bobabili bahambela abanye phambili ngoba lolu daba lwalo lokhu lusahlaziywa. Uthe abasekeli baleli bandla bengakhathazeki ngoba udaba lolu luzaphathwa ngenhlonipho njalo ababili labo abamise umsebenzi bazahlaliswa phansi bechasise ngesinqumo abasithathayo. Inkampani encedisa leli qembu ngemali e-Net One ikhathazekile ngokwenzakala kuleli qembu, kubika iphephandaba le-The Chronicle. Okwamanje nje ke sizwe amazwi abalaleli be Studio 7 abasethulele wona abasithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yes, salubonani umsakazi we Studio 7. Lalela njengamanje nje ngalelo Studio 7 ngikhona la. Kuzwa kuhle phansi emagusini emahlathini amnyama enkayi kanye ngaphansi kwenduna unkalakatha yosobhu ayethe mabhena ye hayi sikuzwa kuhle sizama ukukhuluma indaba yokuthi sifisa ukuthi lathi Studio 7 onguyositshela indaba esizithokozelayo iyaqhubeka esitshela zona engathatheki engenzi lokho kwenziwa ngabantu kokuthatha uhlangothi kodwa akukhuluma izinto njengoba zinjalo. Siyamlandela kakhulu futhi siyalazisa ukuthi qhubekani ngalokho. Siyalithanda, siyathokoza kakhulu ngani vele makuyotshaya u-7 ntambama umele ubona senihlezi phambi kweredio yami yizwe manje kakhulu okwenzakalayo emhlabeni. Siyabonga kakhulu, qhubekani lisenza njalo.
Sanibonani, linjani umsakazweni we-Studio 7 umsakazo wabantu. Ngithanda ukudlulisa ukubonga mina ku-Studio 7 kakhulu kazi eyintatheli zakhona ngokungathathi uhlangothi, ngokubika izindaba eziqondile, ngokubika izindaba ezenzakalayo kakhulu elizweni lethu nasemazweni wonke jikelele. Kuyabongeka kakhulu ukuthi kune-Studio 7 esingachemile yikho sikubonga kakhulu. Ngithanda ukubahalalisela abalandeli be-Studio 7 nentatheli ze-Studio 7 kanye nabo bonke abasakazi bakhona. Kunezindaba eziphuma like i-ZBC eyakithi eZimbabwe esinenkinga yokuthi khona ibika izindaba ngokuthatha uhlangothi lukahulumende onguyophetheyo. Ma kungabe kukhona okunye okuhle okwenziwa ngamanye ama-opposition party or okwenziwa ngabantu belizwe akubikwa, kodwa kubikwa lokho okuhle okwenziwa luhlangothi lwe-ZANU-PF. Noma nje kukuningi okubi abakwenzayo kodwa kabakubiki bona. Abagijimele ukubika okuhle kuphela, babika okuhle kuphela, lokho okubi bese bekubika ngathi into elungile. Yikho esingakuthandiyo konoko okwenziwa izintatheli ze-ZBC. Intatheli is an independent organization, kumele zizimele, zingabiki ngokuthi zithanda bani or zisetshenziswa ukuthi zithande bani. Ngathi kungaqedwa konke konoko ukuthi umkhulu wazo ebe ngumuntu mhlawumbe okhethwe izano ombe osapota izano PF kumbe osapota lelo qembu noma kuliphi lizwe. Into emele iqede kakhulu e-Africa. E-Africa sinaleyo problem sadiki njengoba ibunjiwe ikhona zibika ngokuchema. Ezinye zazo zibika ama-elections engakaphumi ziyabe sezibika ukuthi hayi ama-elections azaba free and fair. Ngapha abantu bebulawa, ngapha abantu betshayo zingakubiki ngoba kuyabe kusenziwa iqembu elibusayo kulelo lizwe. Siyakugxeka kakhulu lokhu yana, sicela ukuthi abazinoka amakhwapha, bika izinto eziqondile. Studio 7 qhubekelani phambili ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Ngiyabonga kakhulu, libe nesuku oluhle.
Lo linjani ukhulumayo ngisibona kuhle Khumalo, ngiphuma ePlumtree. Nibe ngithanda ukuthi ngusho ukuthi ngibona kakhulu ku-Studio 7 ngendlela eyenza ngakhona ikhiphe indaba zeqiniso. And then ndibe ngiyikhalela ukuthi bengifisa ukuthi ilizwe lethu kube lingalungu ukuze ngathi abatsha sikwazi ukuqhubekela phambili, sikwazi ukusebenzela duze nabazali bethu, hhayi ukusebenzela ekudeni nabazali bethu. Ngaba kuhle kakhulu ma ilizwe lethu lingatshintsha. Ngabonga kakhulu. Ngithemba wonke umuntu angasuka ngapha ngase-South Africa abuyele back naseZimbabwe akwazi ukuthi siyasebenza ngasekhaya.
Salibonani basakazi abahle abe-Studio 7 yase-Voice of America. ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi. Siyabonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo. UNkulunkulu abe lani sibili. Mina nginguThomson Dowera, ngikhuluma ngingapha eWange enumber 5.
Yabonga lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Lizi rekhode liwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook kulo lesethi Moleya othi bazalwane livuka njani. Lo nkosi nathi Chingandebele la uthi livuka njani msakazi. Siyavuka. UJunior Sibanda uthi sabona msakazi, siyabonga indaba osethulela zona. Ngise Johannesburg sibonga njalo, siyakwazi ukuthi bakhona abasibukeleyo labasilaleleyo lanxa bengathandi nje ukuziveza. Umculi olodumo oweUganda uBob Wine ukhululwe ngesibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe ekuqaleni kwayona le iviki esethuswa icala lokutshengisela isola uhulumende. Uzamiswa njalo phambi komthethwandaba kuyona le inyanga ithonisiswa. Ukuziphetha izivela kwamanye amazwe ngamafitshane, lanxa abantu beVenezuela belokhu beqhubeka betshengisela ngobuningi babo, umongameli walelo lizwe umnumzana Nicolas Maduro uyala ukuthiya intambo zombuso. Elemelika lamanye amazwe abananza umkhokheli weqembu eliphikisayo umnumzana Juan Guaido njengomkhokheli walelo lizwe, sebemkhuthaze ukuthi achiye umbuso umnumzana Maduro. Kodwa amazwe abalisa eleCuba leleRussia athi kaqhubeke ebusa ngoba emsekela. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lamaDemocrats ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ngo-2020 nguSenator Kamala Harris weCalifornia oligqwetha njalo engowesifazana onsundu oleminyaka engamachumi amahlanu lane, i-54. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Ben Sanders weVermont yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lwama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikankosikazi Harris zigoqela ukuthi abafunda ekolitshini abalabazali abaleholo eliphansi bengakhuphi imbadalo yezifundo zabo. Ukuhlandla lethu lokugcina esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 kuliviki lapho esihlaziya abancintisa kulolu khetho, sixoxa ngalolu daba sile ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumaphi Mema.
So far uKamala Harris kanyani wenza kuhle. Walontsha i-campaign yakhe kuhle, waba labantu abaningi ababuya ku-campaign. Ezimalini imali yakhe ziyangena zama-supporters. Ubhizi uyangihamba vakatshela ama-state atshiyeneyo lokho ikhankasa so early. Kukhanye ngani hhayi laye so far u-state sesimele ukubana baqalise nje ukuvota kuma-early states lawana, njalo ukuthi baqalise ukwenza ama-debates. I think ama-debates yozaqalisa ukucasa ukukhipha abanye phambi kokubawela eceleni, abanye baqhubeke siya phambili.
Ukuthi ungowesifazana-ke,
ngwenani ukuba ngowesifazana yiko kuzamenza aphumelele kakhulu. Ngwenani i-America iyafuna kakhulu ukuthola umuntu owesifazana ungaba ngumongameli. It was just said ukubana uHillary wehluleka ngisa noTrump, kodwa i-America ngwenani iyafuna sibili ukubana lo mongameli ongumuntu wesifazana. I think uKamala ulethola njalo lokuthi akwanise ukungena kuleso sikhundla. Njalo besides lokho, anjengoba ukuthi wonke abanye ama-candidates laba khankasayo labantu besilisa abaningi sebekhulile, uKamala umuntu wesifazane umtomnyama lokho kuyamingezelela ukubana abantu bakwanise ukumkhangela kabili ukuthi hawu lo kuthiyene labanye asifake nomunye othiyeneyo sibonte la engasincedisa kanjani lizo ukuthi liye phansi.
Lo mnumzana Toma Phimema ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseDallas eTexas khonapha eMelika. Namhlanje kwezemculo sihambalo ND Nduna isizalwane seZimbabwe esicula sise South Africa. Eminye imculo yakhe ngethi Duduzile imali yami leminye, kodwa namhla siliqhunsela le ethi December. Sithi December isizalwane seZimbabwe ke esihlala kwele South Africa. Sengaqhubeka uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhla ukulanza ilanga le World Press Freedom Day. Njalo abathinteka kusehlakalo seGugground belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe njengalolu daba engaxolisanga njalo abantu bengachaseselwanga ukuthi babehlaselelwani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.